sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahla amazwi. Akuraitha ngabakwenza. Asoke sama kufike la kuze kulunge. Sesidinwe ngakho kumakara wezanu PF. Uthathe side le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu aberobhisiyokha indlela ezine. Sifuna ukuthi bateste for HIV babekwazi izimo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane esiqeda abantu. Njengemkhuhlane wethukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yi-National AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo we-jazz uRay Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinje njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kuvika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozele abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphostela intuthu efitshayo besanda usungula ukufola besuka emahofisini e-Harvest House belubhekise emahofisini awezek. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare ku-MDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahla amazwi. Akuraitha ngabakwenza. Asoke sama kufike la kuze kulunge. Sesidinwe ngakho kumakara wezanu PF. Uthathe side le government. Akuraithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashe Chiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lema ofisini ezek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Ngokuzonomaziswa mbuya banayitamba mbuya ngokushingirira.
Asila ngenye indlela yikuqinisela nje kuphela. Kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere loKagubi ulubhekise emahofisini awezek, lalezo ebezikumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkrumah bezingahambeki. Amapholisa exotshana labantu mashayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla yebandla labo obekusenza kube nzima emapholiseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapholisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini awezek. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo uNkosikazi Rita Makarawu. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngimezigama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso yeNational AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabala mikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa namhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa, kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenaki esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Rubik's Nyoka inhlelo eziningi. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline, labe-Justice for Children, bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini uthe luhlelo oluhle.
Asizwe lolu limnaya libonga kakhulu ngoba lekucakathekile akunceda abantu njalo akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe yisiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona bovili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ilihlo lawo ngapha ku-right belingcono kulalelela kuliti sela kulesinqamva leleli lingabe sombona sekuhlengezela kakhulu ngisekivale yahlengezeka ngidi angasabona amabala kakhulu. Awu sizwe lomina uyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulayo azange ngihlangane lakho khonokho. Mina sengizingile ama-67 years anzange ngihlangane lakho hlangana lakho namhla khonokho usizwe lolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic neprogram uthiwa ama-case community admission treatment supporters. Emaclinic lapho sibancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo. Okuchiye uZulu ecela ukuba inakhi ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela lakubodokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eRobert Sinyoka, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano beMelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations, ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa eleZimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu eleSouth Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayitembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sifanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenu ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi umbani ozakhokhela. Kodwa ngibona engani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afana namazwe akuSADC akenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kweleZimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezalo. Mone ngani amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa awenza eGambia. Mbone ngani kuzaba nzima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu lowu benzakale. Abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana labanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kweleZimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqiniso ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala iZANU-PF iqinile ikhanya ngani yodwa ngabo sisiya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kweleZimbabwe busenziwa iZANU-PF kulwiswana phakathi kweZANU-PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla eliphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuZANU ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacine behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sezanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanye ngani izanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kweleZimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe. Lo Life Talk iDiaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo beMTC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kweleBhilithane kuqhutshwa ngabe iZimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedius Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu e-International Women of Faith adibane laye emhlanganweni wenye njalo inhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni e-Women of Dominion obusenzelwa eNashville eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa nguDr. Letina Jeranyama, ngihlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engiyi leader ye women of faith and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevele Zimbabwe abanye bevele Ghana abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili.
Lo sungumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini?
Lo nyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ama youth bayamthanda Stereke, so this year kwakule improvement ema youth abuya conference and the futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities, so abantu babesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile 1 oyabo seBoston weApril 20 to 22 2018, and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe, and then wesithathu siyabe siseJohannesburg eSouth Africa.
Kwahamba njani ukuze liqoqe ezingaseZimbabwe laseSouth Africa?
Nganxuswa ngumama Dr. RF Utaunashe ngoJuni, wayelo mhlangano wabomama eHarare International Conference Center, and ngathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngasengihamba for 1 day bathi hayi langa ele 1 it's not enough, buyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa, so ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona. Ngathi sengidlula sengimbona ngasengihlala labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabomama bathi lathi siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni we-Women of Dominion ngapha eTennessee. Ayisiko kuncintisana na le yenu inhlanganiso?
Hayi, azincintisani ngakuyukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world ukuthi siyakompita. Hayi, siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini, wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya, nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya, sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili nga?
Hayi, a Woman of Faith International sisebenza sisikhiwa, that is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achiyeneyo. Yekwenza kube lo mhlumehlukele Women of Dominion, even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okomnyaka ozayo
eBoston umhlangano we-Women of Faith is April 20 to 22 2018, eZimbabwe August 9 to August 11 2018, South Africa August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
Umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. lo qhubeka lusegudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamandebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. Ukhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi avizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendlu yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide kalanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Ingcwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehohweni.
Into ezwa umnumzana uRafael uStanley kayiqondanga. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleyana indlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amapillars awesintu sethu uFokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi inkosi uzela amadodana amane agocela umuntu labo thulisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhotheme ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe izibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi yenkulumana. Kodwa yasini siyawo uLobhengula ngoba laye uLobhengula uzelwe ngumzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. uLobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe uLobhengula esegcotshiwe ngo-1870 abantwana uLobhengula abazeni engakabi yinkosi inkatha yobukhosi kayiweli kibo ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwanazi omunye ngokamfazi wamajarha omunye ngokambhida umamkhwanazi ozala uNyamande lomamkhwanazi ozala uMhlanga labo abafana bobabili abakaLobhengula inkatha yobukhosi kayibaweli ubukhosi bukaLobhengula buwela endlini kaNjube uNjube kaMpoliyana uMpoliyana ongudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona unyanga zonke yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakaLobhengula ozele uLobhengula eseyinkosi kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande kumele silandele endlini kaNjube so inkosi yamandebele evayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSeptemba esiya kuye yinkosi ezalwa uLobhengula eseyinkosi indlu yakhona icacile siyayazi yindlu kaNjube kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo. Kangifuni ukuthi ngibe sengisiya thathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathiwela uzivanibani inkathiwela uzivanibani kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube uSeptemba useduze amakhumalo aseqedile umsebenzi ithole liyakwethula emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samandebele. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala kumdlalo weCOSAFA tournament vele South Africa basikile izolo ngolwesibili lapha eZimbabwe besika kube lokuthawa okukhulu abantu abaningi abalaenguqu babuyile eHarare Airport bezoyemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy liyana bethathwa izithombe emipikitsha bethabe kakhulu nxa befuna ukubona ipikitsha befuna ukuthatha impikitsha lezithombe baya kuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road lapho yikho okulenkezo khona yeCOSAFA Castle Cup.
UXolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Kulale njalo ethi siyaya phambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emuleni kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwe kazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezelwe kubuhlungu le ndoda beyi-intertain umphakathi, intertainer yesizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngelanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngiqinisa ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune detention, kune security police, kune detention without trial. Bengarandaba bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda be inesibindi ngendlela emangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso, umuntu amkhumbule ngokungasabi, umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe, isiphiwo ebenaso, nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa. Fire, passion and ecstasy. Ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olibhalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.